Izakhamizi zithi kungaba ingozi enkulu nxa imithi efana le-mercury esetshenziswa lapho kubanjwe igolide ilakho ukugelezela edamu le-Nexen okuyilo abalithembileyo esigabeni sentolo. Eminye imizi ngumango ongaba ngaphansi kwekhilomitha elilodwa kusukela kulumtshina. Unkosikazi Leaflet Ndlovu uthi izifuyo zabo zilakho ukutshabalala.
Izifuyo zinatha khulu ngamanzi okuwatsha ukugeza abantu bethatha khona okwakhe, so sokufaka isitampa lapha sokuzaba nzima ezakhamuzi. Like njengalapho kwehamayini amanzi asikhoma sanathi khona lana amanzi ageleze evelele hamayini futhi lakhwampha kuzagcina sokusenzakala khonoko amanzi ethu sengena yimuthi lana abawufaka ugcina amanzi esekwaba engasawatheki engasanathiki engasasebenziseki esiyingozi esiyihlabelayo.
Umnumzana Themba Nyoni esine isakhamuzi sentolo njalo esiphila ngokwemba igolide sithi umtshina lo uqakathekile emsebenzini wabo kodwa usendaweni engafanelanga.
Ngabe singaphansi kwemakhaya singabi phezulu ngapha kulamashofu eduzane kule damu lezifuyo, kuyazokubangela ukuthi umotoro nxa usukuma umoya umotoro uyasukuma usuke uzoaffecta kulamashofu eduzane.
Ukansila kwaTfor umnumzana Jethro Moyo uthi udaba lwesitampa lufikile endlebeni zakhe.
Ukubana kazihlaliseki kazithokozi ngokubana isitampa sibe seduze nedamu lapho kunaza khona izifuyo zabo. Balokwesabela ukubana idasti ezakusuka kwistempila izabe isiyawela emanzini njalo izabe isiyawela emakhitshini abo njengobana vele kuyimizi kuntela yikho kunqaneka kwezakhamizi.
Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lesi sitampa kasiyakhiwanga ngokusemthethweni ngoba singabhaliswanga kugatsho olubona ngokunakekelwa kwezemvelo olwe-Environmental Management Agency i-EMA. Imizamo yoxoxa lomnikazi wesitampa iyehlule njalo izakhamizi zithi kazikwazi ukuthi ngowangaphi. Imithetho yezokwenjiwa kwamatsha ligugu kuleli inikeza amandla amakhulu kulaba bembayo osekudala ukuthi kube ingxabano phambilini phakathi kwezakhamizi labembayo. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-World Health Organization ikhuthaza uzulu ukuthenga nathi amanzi ahlangana le mithi efana le-mercury ngoba elakho ukuhlutshwa izifuba ngokuya kwesikhathi. Kusenjalo abesifazane abesigabeni sesibambene ku-Ward 4 eMzingwane sebesungule uhlelo lokugaya ukudla kwezifuyo abakuthengisayo ukuze baziphilise le muli zabo. Unkosikazi Thembi Mlilo olilunga leVusanani Feeds uthi basebenzisa izihlahla zeganga ukugaya lokhu kudla.
Basically siyakwanisa ukuthi siqobe incwadi zabo izihlahla zomuhle zogabhaniza umbondo ithetshani umphafa zonke izihlahla eziganga siyaquma amakhisi abe mancane sesihlohla esigabeni sesigaya sesichaya bese sihlanganisa-ke ifomula yethu yasihlanganisa abantwana abagayisiweyo bezihlahla lezi lamahlanga leziku siyagayisa i-seed yethu leyi ihamba kakhulu siyanelisa ukuseva abalimi abangu-351.
Unkosikazi Sibangiso phakathi uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengabomama empilweni zabo.
Ngiyathile isiphala sami ngithengile amafethalayizane okuthi ngilima emasimini ngizuza ukudla kwabantwana ngibhadalele abantwana esikoleni ngabuya njalo ngenza akwaba kuningi vele ngiyangazuza imali siyadla ekhaya njengoba lithangele ukuthi khathesi izinto ezithengwayo zonke vele zifuna imali. So uzoswela ithukele usweleni kodwa nxa ngisebenza lapha ngiyathola okuncane kokuziphilisa.
Bonanzo ilanga lamalungelo abesifazana kuyona le viki kule nkuthazo yokuthi basukumele phezulu ukuze bathole amathuba alinganayo ngalesi sikhathi kule gciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseMzingwane ngu-Albert Ncube.